So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 19 Mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama laptop computer ngemali engamadola emelika afika phose inkulungwane ezilijumi la 10,000 US dollars luqhubeka lusemlonyeni wabanene.
Sithi zimkhize zimkhelele Zimbabwe. Ngizwe abadala basitsho njalo sebe sithi siyimvelo. Sithi Zimbabwe ikungathembeki sokusesiqokoqokuleni se-government ku-parliament.
Indlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth wesibili uyabekwa lamhla kweleBritane.
Umongameli ngasoze enelisi ukuyafika nxa ukuthi ulalapha aya khona emkhosini omkhulu o-United Nations.
Ibhanga leWorld Bank lethule uluhlu lwamazwe alithume okuthiwa yiwo alokudla okudulayo eleZimbabwe yilo elikhokhelayo ngesilinganiso esiphezulu kakhulu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama-laptop computer ngemali ngamadola emelika afika phose inkulungwane ezilichumi ngayinye, $10,000 liqhubeka lusemlonyeni wabanengi. Inkampani ye-Blinert Investments yathola itenda yokuthengisela uhulumende ama-computer amancane awohlobo lwe-laptop alikhulu lamachumi ayisikhombisa lantathu 173, okuyimali edlula isigidi esisodwa i-$1.6 million. Kuthi enye njalo inkampani yathengisela uhulumende amakhompyutha amakhulu ohlobo lwe-desktop angamachumi ayisikhombisa lasitshiyagalolunye 79. Ama-laptop asebenza kuhle, aqalisa kumadola angamakhulu amabili i-$200 hachi i-$10,000. Wona amakhulu aqala ekumadola emelika angamakhulu amathathu i-$300 hachi i-$3,000 iyathengiselwa uhulumende. Kodwa umabhalane wedale lephalamende umnumzana Kenneth Chokuda uthi bamisa ithenda le ngoba bengavumelani le mali eyabizwayo. Kodwa abanye bathi isiga lesi sibonakale ngemva kokuba kulabanye abavuzise imfihlo yentengo. Ngesizwe umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sithi zimkhize zimkhelele Zimbabwe. Ngizwe abadala basitsho njalo sebe sithi siyimvelo. Sithi Zimbabwe ikungathembeki sokusesiqokoqokuleni se-government ku-parliament. Thina be-CCC asifuni ukutshayinja sifihle umphini. U-chief executive officer we-parliament ngu-speaker ubaba uMdenda. Umdeli wakhe uKenneth Chokuda u-clerk of parliament. Akuna nto engaphuma uSpeaker of Parliament umlomo weParliament engakwaziyo, njalo akulanto engaphuma uParliament engakwaziyo. Laba yibo iziphathamandla zeNational Assembly esithi iParliament jikelele eZimbabwe. Uma sesisizwa ikhompyutha babesebethengisa over 9,000, yona i-ordinary computer ingaba yi-2,000 to 3,000, yimhlolo. Yikho sisithi zimkhize zimkhelele Zimbabwe. Kambe ngubani osezabopha ipolisa? Ngubani ozakwenza i-oversight kuhulumende uma iparliament staff sibolile sidla sivuna lapho abangalimanga abangahlakulanga khona thina asithandi ukuchaya inja sifihle umphini isikhuni sichisa umkhwezeli uepermenti kulo clerk of parliament kulo speaker of parliament pele committee ye public accounts lalabo abakhangela amathenda sifuna ukuthi uinkohlakale njalo ibanjwe esidukwini kusenzela ukuthi kusasa kungabi lokhu kuqhubeka abambe tshontsha besidla imali zesizwe njengelo ukuthi la uyavuza buda uKennedy laye usebenze kakhulu lo baba uZoma sesibone la uyavuza sesithi umthetho kawuthathe indawo yawo i-corruption asiyithandi wonke umuntu obambeke ngendaba le lamakhampani lalawo ama-briefcase companies aphiwa amathenda kangako ngakabani ngawabo abazibazelayo ukuthi batshontshe basenge inkomo ezingalachaba mahlabe zulu sibuhlungu sibambwa ngaphansi sisizwa ukuthi iParliament ile nkohlakalo enjalo ngubani ozakhangela echayele i-executive esingathi i-oversight yikho ke siyadana sithi umthetho ye-anti-corruption namapholisa lo attorney general nanti icala mahlabe zulu siyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhe sikudaba lunye, ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda, utshele i-Studio 7 ukuthi udaba lokukhwezela imbadalo ohulumende ibhahile ngabahuquluzi benotho abakuhulumende abasebenzelana lezigilamkhuba.
Vele lokho kwenzakalayo ukuthi yena abantu bathengisele uhulumende ngamakhompyutha e-1 nge-9000 yinto embi kakhulu eveza njalo etshengisa ubusela lobungilimbani obuyinyanyisayo obuyibo obusobwenza ilizwe lingayi phambili, ilizwe lingaduduki, ilizwe lingaqhubeki, ngoba bavele abantu laba abani bangamasela and kube kuhle ukuthi i-treasury i-minister of finance ikubonile lokho ukuthi kule ma-prizes anjalo abaqali kusho ukuthi nje into engaqaliyo ekwenzakala into evele ihlala isenziwa sesibona abantu besiphunga ukubona abantu bevuka benothile nje sebezimbinga bengakwazi ukuthi imali bazithethe ngaphi kanti bayenza ubungilimbani obunjalo.
Ngokubona kwakho kungakutshengisa na ukuthi kuningi okufana lalokho kwama computer okwenzakalayo abantu bengananzelele?
Angiboni ukuthi kuyaqala lokho okwenzakalayo, ukhanya nje inhlala yenza yikuganga okuhlala kusenzakala yokuyikho sokudilize ilizwe ngabantu abayizikliwi nje abangalanhloni. Kanti bese ngiphinda ngithi mina uhlupho lusuka lube khona ulokhe kwabuya izijezo zenotho ezethule ilizwe. Ilizwe leli selithenga izinto emkotweni ama sokulamarana kuthiwa ngamarana laba omalayitsha labo bani bani abagijimayo babe yibo abathengisa izinto. Lingakhohlwa ukuthi sike sabona abanye bethengisa amamaski besiya protective clothing odelish ngwana befaka bethengisa ngenkalakatha zezimali. So into evele ihlale senziwa yibusela nje obuvele bukhona aba angikwazi ukuthi buzaphela sokutheni lo buselo obunje.
Lo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Indlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth II uyabekwa lamuhla kweleBhilitane. Inkokheli yamazwe omhlaba egoqela lomongameli Emmerson Mnangagwa inqusiwe emngcwabeni lo, kodwa uMnangagwa uthi kasoze aye ngoba uzabe elubhekise ngapha kweleMelika emhlanganweni weUnited Nations edolobheni leNew York. Kodwa abanye bathi uMnangagwa kasoze aye kweleNgilandi ngoba uhulumende weleBhilitane uthe bonke abazayo elizweni lakhe kumele basebenzise indizamchina ezisetshenziswa nguZulu mathupha ngoba ezokuboleka kumbe ezabantu abalutshwana zilakho ukugcina ziminyana. Umnangagwa yena usebenzisa indizamchina zokuboleka. Ngesizwe okunengi kuphawulwa intatheli zindaba yethu uEzra Chisa Sibanda ekobulawayo.
Omnumzana Witness Dube obona ukwethulwa kwemibiko kubandla leMDCT uthi imfa ivame umanyanisa abantu abangabe belesikhathi bexabana.
Ukumenywa kumkhokheli welizwe ubaba uMnangagwa emngcwabeni wendlovukazi iBhilitani thina njengebandla leMDC sikubona njengento etshengisa ubuntu phakathi kwamazwe ethu omabili ekutheni nxa kube lohlupho kuyabanjiswana. Njengoba nje indlovukazi yamangisi le ibingumuntu obengumkhokheli khona ngale eBhilitani kanye la kumazwe Commonwealth. So lokho sikubona njalo kulomthelela ukuthi amazwe omabili atshengisela ukuthi asazimisele ekuthini abe lobudlelwano obuhle.
Inkokheli yebandla leZANU-PF esebenzisa emathele North Province Comrade Believe Gawule uthi kuluhlazo okwenziwa ngabalisa uMnangagwa.
Umongameli laso zenelisi kuyafika nxa ukuthi kulalapha aya khona emkhosini omkhulu o United Nations owamazwe o United Nations. Ngokunjalo umongameli uzamelwa lilunga lakhe embikweni ophumileyo ukuthi uzamelwa lilunga lakhe elaza ngaphandle ubaba uFrederick Shaba. Ngokunjalo ke abantu asifundeni ke ukuthi yonke into yabikhulunywa la nxa sekufiwe kulabantu abantu abazonda uhulumende weZimbabwe abazonda umongameli abakhuluma izinto ezimbi ngomongameli abakhuluma izinto ezimbi ngohulumende weZimbabwe bathola amathuba okukhuluma into ezingayisizo. Ngakho ke ake libone kade sibakhuluma ngento ezinjengalezo lanxa kufiwe besebenzisa izimfa ekukhulumeni into ezingayisizo ezingamanga.
Umnumzana Nhlanhla Ncube ingcwethi wezombusazwe uthi abebandla elibusayo bathabe ukumangalisayo ngombiko ocine usethulwa isigodlo someli weBhilitane eZimbabwe.
Ukunxuswa kwakhe ngibona kuyinto naye angabe vele ubeyikhalela ukuthi akahambe ayekhona. Kodwa ke akusizi ngalutho njalo uQueen nxa simkhangele kunengi okubi akwenzayo njengoba ehuquluze umnotho wakithi wonke ilizwe asilalo nje kungenxa yakhe. So ke mina nxa ngibakhangele bebo babili abehlukananga okuya ngapha.
Amazi kaNcube agcizelwa ngomnumzana Efidlela Ncube ingcwethi elwela ilungelo likaZulu.
Khona lokhu nje ukuthi uhulumende weZimbabwe uthabe umanzi ethabela ukuthi umenywe kufuneral kuyinto ethusa kakhulu. Uyabona ilizwe ungabona selinjalo sisenkingeni enkulu kakhulu. Ukuthokozela ukuya emfeni, ukuthokozela ukuya efunerali ayisiyo indlela eqondileyo leyo. Kanti ke futhi singakhohlwa ukuthi kumenywa kufunerali akusho ukuthi bavumelana lawe labo abaleleyo funerali. Akusho ukuthi uhulumende weNgilandi uvumelana lo uhulumende weZimbabwe lezenzo zikahulumende weZimbabwe ukuphatha kabi ilizwe, ukungahloniphi umthetho, ukungahloniphi isisekelo sombuso, ukuphatha kabi izizalwane zeZimbabwe, ukuphatha kabi ama-reporters abezemisakazo, ukuphatha kabi bezenhlanganiso ezizimeleyo, ukuvimbela amaqembu aphikisayo ukuba khankase ngokukhululeka, ukubusa nje ilizwe ngendlela elidilizayo, ukugcwala kwe-corruption lakho konke, abavumelani nalokho. Ukukumema ku-funeral ukukumema nje ku-funeral akutsho ukuthi ubudlelwane sebuqalile ukuthi sebuhlangene. Kutsho khona nje ukuthi njengoba lawo ungumuntu ufika lapho okuhlangene khona abantu bekhala uze esililweni.
Kodwa uMnangagwa uthe uyabengekho lanxa enqusiwe. Ngimele Studio 7 ikawulamu Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda. Ibhanga le World Bank lethule uluhlu lwamazwe alichumi okuthiwa yiwo alokudla okudulayo eleZimbabwe kuyilo elikhokhelayo ngesilinganiso samakhulu amathathu lamachumi amahlanu 353%. Elilandelayo ngeleLebanon ngokuyisilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini 240%, elesithathu kungeleVenezuela. Uluhlu lolu ngolamazwe alichumi awomhlaba wonke jikelele, okunye amanye amazwe afana labo South Africa, Zambia, Mozambique lamanye awakho kulolu luhlu. Oh, okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemfundo soluzaqala izifundo zohlobo lwesiChina ezikolo ezimbili iMontrose leNkulumane High School. Izikolo lezi zizafundisa isihlobo seMandarin kuqala ngomnyaka ozayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa utshele umongameli Joe Biden weleMelika ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU PF ziphazamisa umhlubulo wonke wezwekazi leAfrika wangezansi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 njani? Hayi mina ngiyaphila. Igama uLisiyo. Studio 7 bengithi namhlecela amameseji avulo bakithi ngiyacela ngokuthu ngokukhulu ngithoba. Ngiyacela kunini ngifake amameseji angavulwa eyekwa nje kanjalo. Ngiyacela bandla. Ngiyacela namnike mamela ngakuthi. Sathanda ukukhuluma le nto ukuthi next year sinezifiso ezinkulu zokuthi sikhethe uhulumende omusha. Sikhethe uhulumende omusha manje soba yisemazweni asokwazi ukuthi sikhethe uhulumende omusha lo sobamba bamba lapha nalapha ya kodwa isukunzima nakhona emazweni eSouth Africa sibayaxoxa. Kodwa into ekhona ukuthi hayi lo umbuso okhona lo eZANU PF hayi uyethuleka kwacaca nje uphephile kunini 42 years akusinto encane. Abantu bayalamba manje isemazweni abantu bayalamba imisebenzi abayitholi.
Seven Studio 7 njani kwalanda wethu amarekhod ati laba utokwa imali yasitshontshe eZimbabwe itshontshala amapholisa aphakathi kiwo litsho ukuthi bengehluleka ukuthi bebamba abantu khwaphana betshontshe emini labo baphakathi bafuna imali anti bakholwa kuyimali okungekho.
Salibonani, salibonani ku Studio 7, salibonani ngiyavingelela. Ngivingelela ku Chris Gandhi, ngizovingelela ku Gibbs Dube, ngizovingelela uNtungameli Nkomo, ngizovingelela lo Gaina Gumede, kuma Gumede, ngizovingelela lo Sthandekile Mhlanga. Igama lami ngu Thomas Ndlovu, ngiphuma komakwalela village. Ingaphansi kwaKondolwane ePlumtree. Ngiteka mbuze namuhla kibo bonke sibili laba abavotela iZANU. Abavotela iZANU umuntu maye siyafaka uxa sibili phambili kwegama elithi iZANU. Uyabe ethatshiswe yini, ejabuliswe yini into enhle emenzela yona. Ngoba ungakhangela imigwaqo yakithi kathi from Blawa to Cholocho akusela thara lapha. Sokuluxezu nje. Ukhangela umgwaqo osuka eCholocho usiya kwesiphepha. Sokungamagodigodi. Kodwa kuyamangaza abantu beloku bethi ZANU, ZANU, ZANU. Even laba khona khona ngale baloku bethi ZANU, 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 ZANU. Kuyaxaka ukuthi umuntu uyabe suka ethathiswe yini sibi. Mina bengicela sibili ukuthi kulumnyaka nalozayo sike sizameni i-CCC. Ngiyaphinda futhi sizameni i-CCC sibone ukuthi yona izafanana yini le ZANU. Engani eBoreni kuyatshintshwa njani u-coach? Kanti kungahlala ku-coach o-1 right eBoreni kunapho kulokhu kuluzwa. IBora ilo kiluza hayi bakithi asitshintsheni ka ngingazi ukuthi ma uvotela uZANU iZANU sibili uyabe uthathiswe yini. Ngiyabonga
sarbonani ku Studio 7 abasakaza indaba ezimnandi zingaphotha uhlangothi ezimnandi zonke zibuya zidibene nje landelana ubona ngicela ukuphendula ubaba lowo othi seCape Town lami ngingaphi Eastern Cape. Asuye umqondisi ocelele abantu beZimbabwe ukuthi behlale South Africa ngichamisa ukuthi abantu bathatha ezinye izinto besuke sebephendulela kuzokuthiwa yeyo umqondisi we-MRP. Umuntu yena ngayengafuni ukuvotela i-MRP akayeki akubanjwa nangamandla ukuthi umuntu ehambe evota. Isicelo nje esihle akula muntu awusiyo by force ukuthi umuntu ehambe evotela i-MRP kumbe ukuthiwa umuntu ususwa ngodlame abanye bethi ye-MRP lo dlame sewathinithini kwasha kwacima. Hhayi asekeleni ukukhuluma indaba ezinjalo ezobantu bakithi nje sina sifuna ukuthi sibambane nje siyimthwakazi senze into eyi-1 eyimbumba ephuma. omelelayo ephumayo khanyela ubone ukuthi umqondisi ngendlela oyiphamisa ngakhona emthwakazi ungayisikho ukuthi ngabe kuthiwa esiwe umqondisi ngabe manje kathi sivele sebunyameni manje abanye lokhu besebunyameni abalokhu bekakaphumi thina abanye siphumile ebunyameni sisekukhanyeni ngenxa kamqondisi so lanzama nokuphuma nje ebunyameni lingene kukhanyeni ngiyabonga
bonani sanibonani Studio 7 hayi siyazizwa indaba mpela liyazikhipha sibili ye kodwa ke bakithi asihloniphaneni singathethisani asihloniphaneni singathethisani especially abantu bemathebeleleni yekani ukugcikana lingathethisani lingathethisani bonisanani kahle kunzima kwamoshakala vele izinto zamoshakala ye kodwa ngiqondanisa naye umqondisi lapha angazi ukuthi ukhona ongaphendula yini naye khona lapha ngibuza nje ukuthi kanti into eyenza ukuthi umqondisi yena engangeni ekhethweni kuhamba njani abanye kabasamthembi lokuthi mhlambe uzimisele kumthwakazi noma umuntu wathunywayo kanti kuyenzakalani sicela liseluleke khonapho mhlambe into esingaziyo ukuthi-ke yena make lequmile ilizwe liqunywa ngokuthi umuntu uyaliquma engangeni yena ekhethweni liyabuza liquma njani kanti abantu baza kulandela njani kusuke kungabonisi ngicela ukuthi khona lapho lathi lisifake endleleni mhlawumbe yithi esingaboniyo olo nxa uqunywa ilizwe umuntu kangeni ekhethweni liwa kulokhetho nje umqondisi akekho lolukhetho olukhona kuhamba njani khonapho ake seluleke khona lapho
salibonani 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 livuka njani izulu kandaba ngiyakhulumisa ngiyakhulumisa lapha okhulumisayo ngumoses moses mdimba moses mdimba somdinga laphana ekariyangwe ekariyangwe ko-chief shansali ngiyakhulumisa bafowethu ngithi-ke ngikhulumise nje kuphela ngikhulumise nje kuphela makuseni angaka ngiyabonga thwala umba kaphathi kaphathi kamphathila nalokuthi njuje mulule milwangu lwalithonga andiyandisha kwambusha kaphathi kaphathi movie o indebele ndinolindala umba kaphathi nashaba iasilis ukuba udio yangeyi njento yokubhambepho mokusho nto kwango ya ikweyino ndili mubotswana mwendebe dehaboroni nsehaboroni botswana okwamanje njengoba liyazi nani ukuthi ilizweni lakithi lakwezimbabwe hayi lifile imathebelele ndikayikhangelwa imathebelele ndi-always ikhangelelwa phansi akula ntuthuko akula msebenzi kobulawayo so sithwele nzima bakithi yikho sabalekela kwale botswana ngiyabonga ukukhulumisa thank you
Studio 7 ninjani thina siyaphila ya nathi siyacela bakithi nifunde umessage wethu siyacela ngokukhulu ukuyithoba mna ngisathanda kuphawula lana kuthi nathi sinje sisemazweni abantu siyathanda ukuthi ilizwe lethu nani libe right libe nemisebenzi kanti khona uma kungabusi ibandla elilodwa libuse 42 years ngalokhu phezu kwalokhu kubonakala ukuthi lilahluleka nje nokuthi ikwazi nje kulungisa noma yini njengaloyo yena othe ungena kwahle kwaba west kwavele kwabheda yonke into lo ungene ngo-2018 manje ku-3 years ngale asikaangeke sithi 4 3 years akayenzi next ihluleka ngisho noma yini khonalo ikhona lokho abenhlanda ukuthi ngikudlulise ukuthi ake kunikezwe omunye naye kuyezame nje ekunikezwe nje-tripusina eke izame sibona ukuthi yenzi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 sicela balaleli imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki kumbe ukusithumela imilayezo esingathi thina iphehla udlame kumbe inzondano kwezemelika amabutho akwele Ukraine abikwa eseyiwo aziphetheyo kuzigaba eziningi zalelo lizwe kulandela ukuxotshwa kwamasotsha akwele Russia kulelo lizwe kodwa ingcwethi zempi ezakwele Melika ziyakhuthaza ukuthi amabutho akwele Ukraine angasuki alibale abone ngani impi isiphelile ngoba ele Russia lilakho ukuzabhomba ngamandla. Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia useke wakubeka sobala ukuthi uzaqhubeka ngokubhomba ele Ukraine. ukuhlaziya loludaba sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami mbona ngani impi kumbe ngithi ukungenela kwe-Russia e-Ukraine. So kungene kwenye i-phase entsha kakhulu ngoba ungabona usiya empini ugaina i-territory and then usiyiluza leyo territory. Kusuka kube nzima ukuthi uyiregaine futhi. Njalo le morali yamasotsha akho ayiseyiwo. Angiboni ukuthi Russia izaqhubeka izama ukuthatha ama-territory lawa akhulunywayo kumbe ukuthi ngesilungu kulalokho kuthiwa boots on the ground. Angiboni bebuyela kulawa ma-territory asethethwe. Ngibona ngombono wami sezozama ukuthi bebombela kweli khatshana. Ngibonani kho i-strategy asezayisebenzisa. Kodwa kuyatshengisela ukuthi impi le ivele yona ayisekho popular kangako khona eRussia. Khonoku ukuthi Russia ibiluza ama-territory uma butho e-Ukraine angaqinanga kakhulu asupportwa kwesikhathi langabantu nje abavolontiyayo vela kwamanye amazwe. Kuyakhanya ukuthi hhayi eleRussia liyehluleka kulokhu ade lizama ukukwenza. So ngombono wami hhayi kangiboni bezama ukuphenduka bethatha ama-territory la sebaluzile kumbe bezama ukuphusha kwezinye indawo ukuthi bethole ama-territory. Bona ngani ngxenye iphase yempi leyo invasion leyo siyatshintsha sebazama ukuthi bebomba kweli khatshana.
Ubona ngani abantu bakwele Russia bengagcina bemhlamukela yini umongameli wabo uPutin ngenxa yendaba le?
Impi leyi ayisekho popular even lakho eRussia. I think abantu abaningi beRussia sebebona ukuthi kwaba liphutha ukuthi uPutin ayengena kwele Ukraine ngoba kwi-expose kakhulu amandla kumbe ngithi amandla angekhoyo kwele Russia. So I think isikhathi nxa sibheka ukhanya sebebaningi abantu eRussia asebephuma bekhuluma bekhonona ngokungenzi kuhle webutho e-Ukraine. Njalo abaningi sebedawuta khona ukuthi alivele kuyini wakuvele kulandwa khona e-Ukraine. So umbono wami mbona ngani bakhona abantu asweza qala ukuthi bethene against uPutin ngoba ukhanya hhayi impi yakhona isithathe isikhathi eside. Bona babeqanti kwaba yinto yabengena bephunge eqede masinyane kodwa mbona ngani hayi isiyimpi leyana engasekho engasakhwabithwanga abantu baseRussia. So hhayi ngombono wami mbonani sizabona anto abaningi bephuma bekhonona njalo bethena against uPutin.
Lo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-New York.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele la ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama-laptop computer ngemali engamadola eMelika afosa afika phose inkulungwane ezilijumi ngayinye i-$10,000 luqhubeka lusemlonyeni wabanengi. Ibandla le-CCC lisole kakhulu kona lokhu ukuthengwa kwamakhompyutha ngemali eningi kakhulu. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi silaleleni njalo ezinye indaba lamhlanje kusihlwa ngo-7 p.m. kumbe sidibane njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.